Izakhamizi eziqoqelwa umsakazo weStudio 7 zithi ukugcwala kwabantu abasuka kwezinye indawo kudala ukuthi zingatholi inzuzo eneleyo ngoba intengo yamachimbi igcina isiba phansi. Umnumzana Love Moncube oyisakhamuzi seMatobo uthi lanxa amachimbi amaningi esigabeni sakibo abatholi inzuzo yokuziphilisa ngawo.
Amasimbi lonyaka uNkulunkulu usiphile, kusiphile impela kakhulu. Ukuba buhlungu nje ngama-buyers, ngoba ama-buyers ka-King ayathatha ibhakethi, uthola ibhakethi kuthiwa yi-300, abanye bathi ama-250, i-20 litre ibhakethi. Abanye ngabathengisela abantu izimpuphu ngamabhakethi amabili, ama-20 litre. So hayi, indlela esiyibonile ukuthi siyakhuthuzwa mpela.
Umnumzana Colin Ngwenya esinye isakhamuzi seMatobo phansi kwenduna uFuyane la uthi njengabahlali balapho kulamachimbi khona kumele bathole inzuzo yokuziphilisa lemuli zabo.
Akubhenefithi labo bantu abahleli kuleyo ndawo. Kuze lathi phela senelise ukuthengela abantwana ama-infomu, senelise ukubhadala i-school fees ngoba siyakwazi ukuthi imisebenzi kayikho eZimbabwe. Khonokho okuvukileyo yikho esinamathela kikho ukuthi kusincedise empilweni. Njengoba nje abantu sebegolile, asithini thina abantu siqalele imali engaka ukuzithenga amacimbi. Kungabuyi nje umuntu afika arobha abantu ngoba bekwazi ukuthi abantu basendlaleni.
Ngalokho uthi njengezakhamizi sebethethe isinqumo sokuvimba abantu bokuza ukuzogola amachimbi esigabeni sabo.
Umthetho esawubekayo enduneni nabosobhuku bewugcina lowo mthetho ezigabeni zawo ukuthi akekho umuntu ozobuya evela kwezinye izigaba ezokwadobha lawo machimbi sebesenza amatende egangeni besona be-shay deforestation besenza into eziningi ezingaqondakaleli.
Umnumzana Collins Banda olwela ukulondolozwa kwezemvelo uthi abantu bokuza bathiya bechaphaze ezemvelo.
Abanye sebefuna ukuthi bagamule zona izihlaza zona ezi baziwise bawathathele phansi, okuyikho okusala kuchiye umhlaba wethu usegcekeni. Kanti lanxa lezi zihlahla zizaganyulwa, kanti kusasa wona amacimbi akhona azakudlana azavela ngathi ziyaganyulwa. Namhlanje iphani vele kuze likhule, isihlahla esingafuna bo-50 years ukuthi likhule livuthwe. So nxa ziganyulwa ziphela, amacimbi asezabe khona futhi. So lokho ukuthi sokulabantu ababuyayo bechaphaza ezemvelo yikuthi kabajayelanga lezi zinto.
Indawo ebezivame ukuba lamacimbi amaningi ezivalisa iTimber Farm kanye leColenbon phansi kweGwanda katholanga amacimbi lonyaka. Umqondisi weGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isifanda uthi khona imithetho esabunjwa ezaphawulwa ukugolwa kwamacimbi.
Ama-bylaws ethu a-updated asamelele nje ukuthi apasiswe ngokugazethwa. So angaba khona mhlawumbe kuzasiphathisa ekuthini kuregulethwe ukuhavestwa kwamacimbi ku-district yethu yeGwanda.
Ozulu emaNdebeleni uthi nxa ingagola la macimbi engaphazanyiswa ngabantu bokuza ulakho ukuthi aziphilise lemuli ngasikhathi sine elandela isiqondiso zokulondoloza imvelo ukuze lo mnyaka olandelayo enelise ukuziphilisa ngawo amacimbi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.